VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine ekuseni mhla ka 17 kuMfumfu 2019 ngutsithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yesinkwa isikhuphukile isuka kumadola ayisitshiya galolunye ilofu ngayinye yaya kumadola alitshumi lanhlanu i-15.
Yomumbu ngathi kwi-international community kumbe emazweni amaningi i-$240 kodwa uhulumeni uthenge nge-$600. So ukudubeka kwabantu bayakusebenzisa ukuthi baqhubeke intonjo besiya phambili. I-urban poverty siyiqhubeke yaya phambili elingafika 3 million bahlala emadolobheni abasebephila below esingathi idola ngelanga.
Wolandela ukukhuphuka kwentengo yokudla osokufike kusibanga isibi, inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Residents Association iBora ithi ilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi azochasisela abahlali baleli dolobho ukuthi kungani ugatsha olubona ngentengo lungavikeli abathengi.
I-commission leka uhulumende emiswe ukubana ikhanyele ngezezintengo phakathi kwelizwe. Silobe ugwalo siyilobela siyinxusa ukubana mhla ka 19 kuyona le inyanga siyayicela ubana kayethike ibuye koBulawayo ikicasisela abantu ukuthi kati buye wangase kwenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intengo yesinkwa isikhuphukile njalo isuka kumadola ayisitshiya galolunye ilofu ngayinye yaya kumadola alitshumi lanhlanu i-15. Abapheka isinkwa bathi bathethelela inyathelo ngoba labo bathenga ingqolo iphandle kwelizwe ngemali yakwamanye amazwe eningi kakhulu njalo abayithola nzima. Ukukhuphuka kwentengo yesinkwa lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla phose zonke iqhubeka iqonga elizweni. Umqondisi wenhlanganiso ye-Institute of Public Affairs, uMnumzana Mfundo Mlilo, uthi ngaphandle kokuthi kulungiswe ezombusazwe, uZulu weZimbabwe uzaqhubeka isidla imbuya ngoluthi.
Sokulesikhathi eside sikhuluma ukuthi udaba lwe-economy luyahambelana lezepolitiki. Nxa ipolitiki zingalungisanga, nxa indaba zama-election atshontshwayo ngo-2018 engalungisanga, i-economy yethu izaqhubeka isiya phambili isiwa abantu bedubeka. Kodwa kumqoka kumele sikukhangele ukuthi uhulumende phakathi lapha kulento leyo kuthiwa uhulumende uyadlalisa imali. Siyathola ukuthi uhulumende uyasebenzisa imali yelizwe endaweni ezingakumelanga ukuthi bahambe zona. Siyathola ukuthi sukusela ngo-2017 kusiyafika ku-2018 uhulumende usefake imali engafika 3 billion ku-Command Agriculture. Kodwa siyathola ukuthi i-commandi maize meal kumbe i-commandi wheat yangkhona kayikho ngoba isifa siyaqhubeka sikhwela siya phambili. So kulokhu kutshontsha esingathi i-corruption okuningi kakhulu okwenza ukuthi imali kahulumende okumele ibe yiyo e-economy ephambili kayisebenzi. Amadokotela bakustrike, abantu bayase ezibhedlela ngoba uhulumende kabhadali esingathi ngama-salaries ayenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi baye emsebenzini. So kule nto eziningi ezidubayo elizweni, umanisipala wedolobho leHarare namadolobha amaningi-ningi ngabala mali esingathi yi-forex ukuthi bathenge ama-chemicals okuthi kugezwe amanzi kuphiwe abantu. So yonke into nje iyaqhubeka isiya phambili abantu behlupheka.
Isinkwa njengoba sesikhwele kangaka abaningi bebevele bengasenelisi, itiye bayinatha lana abantu? Banatha le mbambayila kumbe kukhona okunye labo maqebelengwane?
Kuyisimanga ukuthi abantu baphila njani ngoba sathola ukuthi imiholo ephiwa abantu ilokhu imile ikhonapho lapho ekade ikhona ngo-2013. Sathola ukuthi ababali sebeholisa $500 yiyo imali abayiholayo. Akwanisi ukuthi bathenge kumbe imbambayela layo ngoba iyadura ngoba kathesi akulinywanga. Oyabele imbambayela uyabe wayelima kudala, so iyabe idula ezitolo lapha kumbe ngathi kumamakhethi. So kuyasimangalisa kakhulu ukuthi abantu baphila nje baphila njani. Abantu bayahamba emgaqweni lapha kukhona okuningi-ningi kakhulu. Ungangena edolobheni ukhulume labantu uzathola ukuthi abantu kuloku khonona okuningi kakhulu ngoba indlala isingenile ezindlini. Kulalokho okuthiwa yi-urban poverty okutho ukuthi emadolobheni indlala isingenile isidlula emakhaya.
ungathi bakhona yini impela emadolobheni kakhulu khona ngapho eHarare abalala bengadlanga ngitsho
bakhona kakhulu abantu abalala bengadlanga ngoba iUnited Nations iyasitshela ukuthi kulabantu abangafika 3 million abafuna lokho kuthiwa i-emergency food aid okuthi ukuthi iUnited Nations kumbe inhlanganiso ezikhangele ukuncedisa abantu sokumele zingenele ziphe abantu ukudla uhulumende uzamile ukuthi athenge ngathi umumbu kwabanye abantu futhi bathole ukuthi intengo yomumbu ngathi ku-international community kumbe emazweni amaningi i-$240 kodwa uhulumende uthenge $600 so ukudubeka kwabantu bayakusebenzisa ukuthi baqhubeke bentshontsha besiya phambili so abantu bayadubeka kakhulu i-urban poverty siyiqhubeke yaya phambili njalo kulabantu abadlula ngathi ibanga elingafika 3 million bahlala emadolobheni abasebephila below esingathi idola ngelanga
lo ngumnumzana Mfundo Mlilo ubekhuluma ecingwenile lo ntukameli inkomo weStudio 7 yena ke ngumqondisi wenhlanganiso yeInstitute of Public Affairs ukulandela ke ukukhuphuka kwentengo yokudla osekufike kuzinga elibi inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawa Residents Association iBura ithi isilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi azochazisela abahlali baleli dolobho ukuthi kungani ugatsha olubona ngentengo lungafikeli uZulu. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Wayne Sdube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indaba yentengo eyenzakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani ngoba ama-prices asephonga ukukhwela imihla ngemihla osokusenza abantu sizibuze ukuthi kambe siyangaphi kusisa ngaphi yikhona ke kusukela emhlanganweni we-general meeting yebulawa United Residents Association lapha abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso simele abameli abahlali bakobulawayo asiphuthume ke sisukume siye bacelela i-protection kuhulumende ngezehlakalo zentengo ezikhona ikakhulu bebekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu impuphu iyona impilo yomuntu waseZimbabwe esithi ngesilungu yi-staple food ikho ke bathe abantu bekhalile ukuthi kakwenziwe njani sasesikudingisisa sabona ukuqakathekile ubana kasibuse i-commission lekahulumende emiswe ukubana ikhangele ngezezintengo phakathi kwelizwe yikho ke silobe ugwalo siyilobela siyinxusa ukubana mhlaka 19 kuyona le inyanga siyayicela ubana kayehlika ibuye kobulawayo ikizohlangana lezakhamizi zakobulawayo ikicasisela abantu ukuthi kati kuye wangaphi kwenzakalani njalo bone njenge-commission sithanda ukwazi ukuthi kuyini abakwenzayo kuyini abakufakayo endleleni ukuthi kulungisele abantu
kahle kahle intengo iyakhwela nsuku zonke nxa usuqathanisa lokho abakuthi interbank rate uyabona ngani kuyaba kuhambelana iZimbabwe dollar le-rand kanti kahle kahle kuyaba kubangelwa yini lina ukubona kwenu ukuthi kukhwele kanje ngosomabhizimusi abayizihwaba na
yikhona ke ubona sikhalaza senjenje ngoba sibona ukuthi kulapho somabhizinisi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ubana lokhu bezenzela bona indleko zibe zihle kubo umnotho belokhu bezibuthelelela bona kodwa bebulala abantu abangalalutho ikakhulu ngasikhangelele lo mumo welizwe lethu ubana abantu bayazisebenza iningi laba kula msebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphana kuze kufanele baqhatshiweyo iholo lakhona vele kayisilo lelane livumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngalendlela into ngokunje kulama interbank rate kanjani iholo lonakalimi kalikho ngaleyo ndlela iholo lokhu elizimele umuntu lokhu kwacina khona fana kuthiwa idola i-1-to-1 leyo akuqondakali ukuthi kuya ngaphi umuntu walokhu ehola iholo lonalelo noma ethi wafakelwe kuyi-increment okuyi-increment kwakhona kakuyindawo vele kakuncedi lutho izinto ezingalamuliyo yikho ubona nje abantu sebehluka umuntu ayi ake sicaseleni kuhle sizweni ukuthi kwenzakalani kumbe kwesinye isikhathi sibone ngani ukuthi uthi laba abasikhokele laba sibusayo khaba kubone ubuzima lobo obusebantwini kho sizama ukuthi sibatshengisele ukuthi abantu sithwele nzima lokhu besisibabuza ukuthi kanti kwenzakalani
Lo mnumzana Winos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Residents Association ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwaBulawayo. Gesi khangile indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphepha ndaba lemsakazo weChineyo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano omkhulu oweZim Trade Annual Exporters Conference kwaBulawayo namhla ekuseni. Lo nyaka indikimba yomhlangano lo owasungulwa ngo-2012 ithi Rethink Reform Export. Okuyikukhuthaza osomabhizimusi ukuthi babe lamaqhinga okuzithuthukisa kanye lokuthengisa impahla yabo phandle kwelizwe. Kukhangelelwe ukuthi abantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 baphatheke kulomhlangano, njalo abanye babo babevela kwamanye amazwe abalisa eleBotswana, iNamibia, iSouth Africa, iTanzania, iZambia, leUnited Kingdom. Umphathintambo obona ngezabelo umnumzana July Moyo uthi uzahlolisisa ukumiswa kukamabhalane omkhulu weGweru uTown Lake unkosazana Elizabeth Kwatipeta ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi idolobho leli liqhubeke lisebenza kuhle. Umnumzana Moyo uthi zaziswanga ngalolu daba. Umeya weGweru uCouncillor Josiah Makombe uthe unkosazana Kwatipeta usemiswe umsebenzi ngoba esehluleka ukusebenza ngemfanelo osokubangele ukuthi ikhansili ilahlekelwe imali eningi. Ikhansili yeGweru ikhokhelwa libandla le-MTC. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Mina nguPanda Moyo ngeKondolwane eWilima West. Yey lo bhuti lo okhuluma ukuthi khona ufuna ukusiza abantu bezimbako. Ukholmeni lo ekelana ukumotshela abantu isikhathi madododa ukuthi abantu bayahlupheka naselithatha amachance ngabo. Hayi, sikuhlani peni mazimbabwe siyahlupheka kodwa singahlukumezani sisoda sesibambana inkunzi nje emini libalele. Philile lapha eGoli lapha. Kona okunye kuyigame kwakuthiwa hey uyafaka i-akhawunti yomunye njani kwathinti nabantu badliwe izimali lapho. Sibambana inkunzi nje emini libalele. Hayi, ngiyabonga, okay.
Vuka njani, Studio 7. Hayi, sivukile, Chris Gandhi khona ngapha. Injani Melika, hayi thina ngapha sibona indlala nje. Hey. Hayi noma kuthiwa siyahodiswa, noma kuthiwa siyanikezwa ukudla izimba abadeclare i-disaster ukuthi inendlala enkulu, kodwa hayi yazi yamasaka noma siwahodiswa ayakhetha. Ayakhetha vela uyazi uyafana ngosithi asihodi nalapha nje ayekhaya nje indlala yodwa mani. Eyi awazi ukuthi uyalala udleni uvuka udleni ma liphumile ngathi ningaphumi uzibona usuvuka ufile manje ukuthi akekho sabona ngazi ukuthi ngenzani. Hayi kunzima mani yazi yakhona nale Oxfam siyazama nawukholisa abantu iyakhetha uzokuthiwa hayi uholela abo abangaboniyo nabogogo kuphela bathola ukuthi hhayi wonke umuntu phela izulale nangakonke umuntu manje akukho lapho othembele khona ungathola khona imali inkinga mani.
Asakubonge la mama amanyoni sithembiso hawu shemo ithi esibeyimangwe thina wena sebulili ma thina semangwe shemo siyakubonga. Siyabonga amanyoni asixhasa shemo ungaphela amandla phambili ngeqongelela phambili siyaxhasa thina singamakala ngavolayo umuntu okhuluma lapha phela wakithi semangwe thina sisemangwe sibili ngilalele lo mama ukhuluma amagama aqoda thina zange ever uyazange sibe nefavor ebuya kugovernment siyasiphilela nje thina singamakhalanga tozi tila zvini atoti gwandeni atoti gwande government atoka tokumbila
aisezwa sivi kutsungurya zvakara kodwa rezinsu kamagagasi ngana avambi kuhlemoenda tina sperevisi mamapolisa singa sehabironi singa mazimbabwe naavasitwarise nzima sivi
vanhu vasakazi vetu vahle studio 7 yandivingendeila lonke khona ngapo hayi hlobo hayi thina sikwele butswana bakithi lapha siyadubeka siyadubeka hlobo zami hayi hayi kunzima umnangakho lo mdala lo bakithi lo sesibulele ilizwe lo hayi sasithabile sithi asokuphuma umgabe phela kanti hayi welokhu sibuyele emuva kuyafanana awukamnike bakithi ufanele uthambise amdedele isikhundla amnike bakithi hlobo siyacela bakithi umnangakho wakithi likele imisendele ama-odio yake wezu ngoba lo bakithi sikhathele ngayo sikhathele shimu sikhathele mna ikhaya usemzola khona elupane yikho kithi khona lokho okwafa khona abantu abaningi egugrawundi emdalana lo mnangakho bakithi hayi bo mnangakho bakithi hayi thina kasimfuni
ngiyabingelela onwadi lo okhuluma okwandweni sibongo hlala lana kwele South Africa hheyi izinto zasekhaya ezimo ziyazi sobuhlungu kakhulu okokuthi sincindezela thini esingama-youth siwulale nekusasa lethu so kungasenani ngoba vele kumoshakele already akhombisa ukuthi yimiphumela or ama-results akho umgabe nekhabhinenti yakhe including nabantu bonke nje abasapota izanu p f so ash ngiyabonga
yabo gogo lo nyaka anike nizameni ukuyacela izulu ejelele bantu abadala lizame ukuncenga mpela unkulunkulu anethise izulu linete ngoba eshi le nto eyenzakala elizweni la ndiyazibonela abantu bakithi plus okunye yinto esilenza ukuthi sikube west yindlala awuntshele nje ukuthi kona le zanu PF ma iyabe siqhubeka futhi ngombuso 2023 kuzabe sokuthengwane isinkwa sizabe sisiyimalini ipetroli izabe isiyimalini lapha badala bami lapha no man ngoba isimo lesi sikhaya sisibamba ubani lobani asila kuthi sibamba uhlangothi lukabani uhlangothi lukabani sibamba nje wonke umuntu izinto ekhaya abantu ziyabanzimela abantu bathwele nzima yonke inyakanyaka le ehlasela abantu ekhaya uzulu ethwele nzima yizanu p f so abantu abazame nje ukuthi abadala bezame ukuhlanganisa abadala becela izulu kuphela ukuze abantu bephume nje enkingeni abantu kumele beyicela izulu kuphela yinto nje ezoxazulula yonke le nkinga le akulanto eraiti abantu bazibonela kuthiwa ilizwe liyalungiswa nini ngemva kwesikhathi esingakanani bezehlulekela bezibonela nje ukuthi yizehlulekilezo mingaki iminyaka manje 37 until manje
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 likhumbule ukuthi lithumela amazwi azothileyo kungela kwethuka abanye njalo angabi made kakhulu ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inhlanganiso yabahlamuki eSudan People's Liberation Movement North elamalunga ahlala entabeni eNuba asemise inkulumo zokukhulumisana umlotha leziphathamandla zeKhartoum kulandela ukubhonjwa kwendawo ezimbalwa okubangele ukufa komkhokheli wesonto okholo lwesimuslim ngolesibili inhlanganiso le ithi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende weSudan uyehluleka ukulandela isivumelwano sokuthula asilobelana phansi layo ngenyanga edluleyo. Ngalokho, ithi ayiseyi kukhulumisana lohulumende kuze kube lokudingisisa ngalolu daba. Umongameli Uhuru Kenyatta weKenya usevule ngokusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokwakha injanji ebhadalelwa ngeleChina ezaxhumanisa iMombasa leUganda. Uhlelo lolu lubiza ibhiliyoni elengxenye i-$1.5 billion njalo ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi Le imali eningi kakhulu ezachiya iKenya ilobuyanga ngenxa yezikwelete eziningi. Kwezenzakala eMelika namuhla. Sicubungula umkhankaso webandla lamaDemocrats okudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga umongameli. Okhokhela kulomncintiswano nguSenator Elizabeth Warren owedolobho leMassachusetts elandelwa ngumnumzana Joe Biden owayengumsekeli kamongameli Barack Obama. USenator Bernie Sanders weVermont uyalandela ke, yena ilandelwa nguSenator Kamala Harris, Harris weCalifornia. Kambe amalunga amaDemocrats la ayenelisa yini ukumelana lomongameli Donald Trump? Sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Kelvin Manduna ukuze asihlaziyele lolu daba.
UKamala Harris ukhanya ngani sokumhlupha. I-support yakhe khanya ngani sifika kuma-limits. So I think yena abanye futhi abaphansi kubo okanye uCory Booker labanye, I think after this sizababona be-cheer-race because khanya ngani they're having difficulties lokuthola imali. I-fundraising and ikhetho owangapha, it's all about your ability yoku-raise imali. Amanye ama-funds anango-3, I think uJoe Biden, a lot would depend ngokuthi kuzahamba njani ngendaba le ye-Ukraine. If indaba ye-Ukraine zaba lokhu ikhona ku-media and lokhu beyikhuluma and especially involvement yakhe lo mntanakhe, and there is a lot of fake news and so on around it, kodwa khanya ngani it will hurt him if it continues in the direction ehamba khona. USanders, the problem yakhe is ilabel socialism, and the message yakhe, it looks like the media is trying to make it seem that Warren is covering a lot of other issues aga Sanders. So it almost makes Sanders increasingly redundant, and also in the health yakhe, if it's thrown in there. I think in the end it will start to be increasingly between Warren and Biden as we go towards the end of the year, and abanye will start to reduce amavotes gab Sanders. We expect azahamba ku Warren over time. She looks younger, she looks more energetic, and she's more to the center or moderate compared to Sanders. So sizabona.
Sesikhangela yena uMongameli Trump abancintisana laye. Umi ngaphi kathesi ngo-2020? Ngani ukhona ongamisana laye yini?
Hey, kuzaba nzima. Ngathi kuzaba nzima ngoba ule base yakhe, and i-base yakhe ayilandaba lokuthi impeachment lokuthi whatever comes out of his mouth abalandaba nakho. Baqinile in their staunch that bazamvotela no matter what. So, and i-economy so far has been holding up. So, engakwanisa ukuphuma with a deal on China as it looks like for i-trade war lay, I think, and ukuphuma kwakhe eSyria uzakwanza ukuthengisa as two wins ukuthi sengaphuma empini one, and I concluded a deal with China. Uzabahlupha, and I'm worried about energy on the Democratic side. They seem to be ama low energy candidates. I'm worried about their ability to excite ama voters and also to fight dirty. Mongameli Trump is a street fighter. He's not afraid to chaya below the belt. And I'm worried about the ability of ama Democrats, especially ama candidates, saying mabona, to scrap with him at that level. So it will be very close. I think they have to pull up their socks, whoever is nominated. So far, what I'm seeing is not encouraging from ama Democrats, to tell you the truth.
Lo ngumnumzana Calvin Mandunwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sixoxelaye eseWashington DC khonapha eMelika. Ukusenjalo ke asilaleleni umculo kaMadlela Sikhobokhobo ke, umculo owake wadla ubhedu othi ngamnanka usiyamamo.
Hello,
ke umculo ka Mandlela Sikhobokhobo isithi ngamnanka kodwa singehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela intengo yesinkwa isikhuphukile isuka kumadola isitshiya kalolunye ilofu ngayinye isiya kumadola alichumi lanhlanu i-15 njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla amahlana inhlanganiso yeBulawayo Residents Association iBura ithi ilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi azochasisela abahlali bakubulawa ukuthi kungani ugatsha olubona ngentengo lungafikeli abantu. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.